soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 14 kuzibandlela 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
bazama ukuthi baqine igama lemedica leli eselithathwe ngudonald trump walidonsela edakeni ingakho befosi kakhulu ukuthi udonald trump bamwimpithe.
Umnumzana Donald Trump ube ngumongameli wemelika wakuqala embalini yalelilizwe ukwetheswa amacala kabili ngohlelo lwe-impeachment. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amane 38 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane 1017 belo mkhuhlane lo.
Ukwanda kokugebengu lokugethusa kakhulu I think kungabe kutshengisa umumo wohlubo oluphakathi kwelizwe ukuthi into sezima kathesi abantu baningi abasebenzi.
Imisebenzi yobusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi ikhanya isanda elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Donald Trump ube ngumongameli wemelika wakuqala embalini yalelilizwe ukwetheswa amacala kabili ngohlelo lwe-impeachment izolo. Amalunga edale lephalamende elelower house avotile avumelana ukwethesa uTrump icala lokuphehla umvukela ngemva kokuhlaselwa kwephalamende ngabasekeli bakhe ngeviki edluleyo bezama ukuvimba ukwamukelwa kukamnumzana Joe Biden yileli dale njengomongameli weMelika omutsha. Abebandla lamademokrasi abayibo abatshutshisa lolu daba bathole usekelo lwamalunga ebandla likaTrump elama-Republicans alitshumi baba ngamakhulu amabili alamatshumi amathathu lambili 232. Abebandla likaTrump abavote bephikisa kodwa badliwa ivoti babe ngamakhulu phose amabili 197. UTrump uke wetheswa njalo icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo iphalamende nyakenye kodwa idale laphezulu elesenethi lamfumana emsulwa. Kucala lakathesi lona elilakho ukuthethwa yiSenate uTrump yesesukile esihlalweni akukakhanyi ukuthi iyozala nkomoni ngoba amademokrathi kawalawo amanani adingakalayo ukuthi amfumane elecala kulelo dale. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Abantu bemelika babunkomo ama-politicians bazama ukuthi baqine igama lemelika leli eselithathwe ngudonald trump walidonsela edakeni ingakho befosi kakhulu ukuthi udonald trump bamwimpithe kuza njalo besenzela ukuthi kuyamanyethelo thize abawaziyo ukuthi nxa bengamyekela azayephuma esikhundleni sakhe engazange wayenelisa ukuthi akhithwe noma mhlawumbe athathelwe i-immunity leyana yokuthi nxa ungumongameli or nxa uke waba ngumongameli welizwe kulezinye izinto ukuthi awusafanelanga ukuthi uzenziwe ezifana lokuthi ukhanjiswa emthethondaba lezinye izinto okwethiswa amanye amacala athize nxa engaze ayephuma ephuma nje engayimpitshwanga kuzatshengisela ukuthi baza kwehluleka ukuthi bathole ingcazelo noma bake bamdonsele ezinkantolo bake bazwisise ukuthi kuhamba njani. Yingakho ukuthi impeachment leyi yiko njengoba sitsho ukuthi ithwele umthwalo omkhulu kakhulu umthwalo wokwesula udaka elizweni lemelika njalo lo mthwalo wokuthi benelise ukuthi babone ukuthi into leyi bangayigeza njani ukwenzela ukuthi babe linqubekela phambili. Yingakho namhlanje nxa sisiyakhangela bakhona abanye kukulower house laphana ama-Republicans ayiwo abaphathi kaDonald Trump abaye bahamba bayavotela bavuma lokhu okuhlongozwe ngama-Democrats.
Ama Republicans kudalele Senate ubona bebambana lama democracy yini bemfumana elecala uTrump.
Kusenethi babunkomo kuzabe lobuzinyana thize ubunzima obuzabe khona ngokuthi into ekhona kathesi kuma Republicans iningi labo basanoya amakhanda benoya amakhanda nje bacabanga izinto eziningi babunkomo ezihlanganyela ukuthi nxa bengathi basekele ukuthi uDonald Trump abe convicted kuzathengisela ukuthi iparty yama Republicans iparty yezidlova kubuye njalo bekhangele njalo ukuthi ama Republicans noma uTrump eyenze inhlekelele leya leyo kodwa ke basasele nama ambitions yokuthi iparty yabo basafuna ukuthi noma kukhetho olulandelayo noma kuma next elections ama Republicans abuya angele kukhetho loluyana babuye njalo bayenelise ukuthi banqobe ingakho ukuthi bazama ukuthi lapho ba calculate babona ukuthi into abangayibona engancinda noma engayenza kube lenqubekela phambili kuyini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe lomunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into eyenzakaleyo, we have never seen it before and it has never happened in the 240 something years that the United States is a country. I-impeachment singabona sokuthi licebo elokuthi deter ama-president ngoba when the constitution was put together ngama founding fathers ayefuna ukuthi ungabi le monarchy like a rule in America. So sibona uTrump se impeachwe kabili meaning ukuthi the first impeachment he did not learn his lesson ukuthi iAmerica lilize elihamba ngomthetho. No matter how many people you can convince, the majority still believe in the rule of law.
Abebandla lika Trump lama Republicans abanengi bathi ukwetheswa icala kuka Trump ngama Democrats kuzakwezela ukufuthelana okukhona elizweni kwehlukanise abantu. Ungathini ngalokho?
Ngamanga la ngoba thina sibona ukuthi for years and years ama minorities labantu abamnyama they've been looking away or giving majority second, third, fourth chances. Labo kathesi kumele bakhulume lomunye wabo uTrump ukuthi hayi into ayenzilele to incite abantu ukuthi babe nodlame is not good.
Idalele Senate lona ubona limfumana elecala yini uTrump? Ubona ama democracy ethola usekelo lwama Republicans?
Sibona ama democrats ale 51 votes ku next congress, so they need 17 votes crossing over from ama Republicans. Ngibona 5, 6 or 7 or 8 ababuyayo, but ukuthi 17 okwakathesi hayi angiboni.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Yena umongameli Trump uphume kumabona kude kulandela ukwetheswa icala kwakhe kodwa kazange alulokothe loludaba. Usolenje udlakela wathi labo abenza ubudlwangudlwangu egameni lakhe kumele bachiyane lalumkhuba. Uphinde wakhuthaza njalo ukubambana kuZulu.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic.
Bantu bakithi, ngifuna ukukhuluma lani ngezehlakalo zeviki edluleyo, ukuhlaselwa kwedalela ePhalamende. Lokhu kwacunula izigidi zabantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowaliphi ibandla. Kahle ngicace, ngiyalusola kakhulu uDlakela esilubone ngeviki edluleyo. UDlakela alulandawo elizweni lethu. Uhlelo lwami lweMake America Great Again luhlezi luluhlelo lokulandela umthetho lokusekela amapholisa. UDlakela angilusekeli. Akula msekeli wami oqobo ongasekela uDlakela.
Political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Kupupe abantu abangamachumi pose amane 38 nge coronavirus ye Zimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane inkulungwane 1017 belomkhuhlane lo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kangaka ngosuku lunye ngenxa ye COVID-19. Inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhu ufike eZimbabwe nyakenye likhwelela yakumakhulu phose ayisithupha 589. Asebefunyenwe belawo bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lane 24,256. Phakathi kwababhubhe izolo abangamachumi amabili ngabe Harare kuthi abayisishiyangalombili ngabe Manicaland. Kobulawayo khona kubhubhe abahlanu. Abathathu ngabe Maswingo, oyedwa ngowe Mashonaland Central kuthi oyedwa njalo ngowe Midlands. Ubusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi kanye lokugqekeza ezindlini ikhanya isanda eZimbabwe kulezi nsuku. Ngeviki edluleyo kulamasela abambe imota eyayithwele imali engange 2.7 million US dollars eChinoyi. Kulabasolo abayisishiyangalombili abamiswe enkantolo izolo beseteswa lelicala. Kutange eChinoyi njalo kulosomabhizimusi odumileyo umnumzana Theodore Mhlanga ongenelwe ngamasela ahlomileyo endlini amtshontshela i-$60,000 njalo amthathela imvundiso yefertilizer engena ku-$88,000 kanye lemota yakhe ngokutsho kwamapholisa. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ukwanda kobugebengu lokhu kuyethusa kakhulu. I think kungabe kutshengisa umumo ohlupho oluphakathi kwelizwe ukuthi into sinzima kathesi abantu abaningi abasebenzi basezindlini nxa ye-COVID. Amabhoda la-South Africa kuvaliwe. So kwenza abantu bezame ngayo yonke imizamo engaphandle komthetho ukubana bephile. I think kutshengisela obala ukuthi ilizwe kwezomnotho siphakathi kodubo olukhulu kakhulu ngoba into le ibingayandanga or ibingavamanga eZimbabwe.
Inkunzi ebanjwa kulezi nsuku efana lokubamba izimota ezithwala imali ivame kakhulu kwele South Africa. Ngokubona kwakho kungaba kulezi gebengu ezivela eSouth Africa yini elizweni kumbe izigebengu zeZimbabwe esezisebenzisa nje indlela le evame kwele South Africa?
Ngokubona kwami so bantu eSouth Africa ngabantu baseZimbabwe akula even abantu naseke babanjwa otholakala ukuthi ngiwayele kwe-South Africa. Nxa ukhumbula ukuthi ngesikhathi umnumzana afikile Mbalule ngo-Minister for Affairs noye u-Minister of Police wa South Africa uke wakhuluma ukuthi basuspekthe ukuthi iningi labantu ababamba inkunzi South Africa ngabantu abasuke kweZimbabwe abathinileyo abanye bangabe baleke esisotsheni esipholiseni ngoba kuobala even kuma-cash and transit ukuthi ngabantu abalobungcweti kwezempi o kwezokula. Indlela abenza ngayo kekhanya ukuthi ngabantu balobuciko ngiye ukuthi ngama-ordinary civilians. I don't think ngama-ordinary civilians babe ngabantu abale-background e-military kumbe esipoliseni and aso bantu be-South Africa ngabantu bakhona apha eZimbabwe abangabe behamba besiyayenza ukuganya i-South Africa bephenduka. Manje ngoba kathesi kungadluleki emabhoda yikho kwenza ukuthi amacala lawo ande kakhulu eZimbabwe.
Emithethwandaba ungathi amacala obugebenga obunje aphathwa ngendlela yini izephulamthetho zijeziswe ngemfanelo?
Ezikhathini eziningi amacala ezigebenga lezi awapheli ngoba isikhathi bephiwa ibheyili abayiningi labo liyabaleka obufakazi abutholakali. Ukuyabingela muntu nje ulesibindi sokuthi eze phambili ezowitnessa. Kodwa imithetho sibili bazama ukunika ezingathi ngama-deterrent sentences. Kodwa iningi labantu laba abaningi vele bangabantu abakuran maybe for 20-10 years and above bahlala babengekho bebalekela amapholisa balekela ingalo yomthetho. So yinkinga ekhona kodwa kulawa amalutshwane amacala ayethiswayo eziphele bayagwejwa kakhulu sibili, but uhlube ukuthi umthetho kwesi sikhathi uyamela wonke umuntu. Even laba abagwejwayo ema-magistrate court nxa sibe siyinkantolo enkulu yayikhotha, iningi labo babaleka ngesikhathi se-bail pending appeal, bangathola amaphili ehle baleke. Yinkinga ekhona.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha. Ngamoke ukubhingisana kuZulu phezuko wesifazana ophume emsakazweni weZBC ngolwesibili sithi nguye olosana okwakuthiwa lutshaywe lipolisa eHarare lwafa. Owesifazana lo uphume egcizelela impiko yamapolisa yokuthi usana lolu luyaphila. Abanye bathi owesifazana owaphuma kuvidiyo ethukuthele njalo ebambe ipolisa ngekhola esithi litshaye usana lwakhe ukhanya ehlukene lalo ophume kuZBC. Lolu daba yilo olubophise iziphathamandla ze-MDC Alliance uNkosazana Fazai Mahere lomnumzana Job Sikala kanye letate lezindaba uHopewell Chingono. Abathathu laba betheswa icala lokwethula impiko yamanga enkundleni zokuxhumana lokungcolisa igama labagcini bomthetho ngokuthi usana lolu lwatshaywa lipolisa lwafa. Ngaphandle kwenwele abanye abathi zitshiyene, okunye okubangele ukuthi abantu basole ukuthi lo ngumuntu munye ikuthi izolo emthethwandaba umthuthisi umqambe ngegama elingayisilo elikhulunywe ngulo obesendabeni ze-ZBC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba uLeo Monende.
Awukhanyi ukuthi nguye yini lo owaye kuvidiyo kumbe nayisuye. Osekwenza abantu bengani bayasola yikuthi u-investigating officer uLavumo Marisa lo o-investigator indaba kaHopewell Chingono unike umfazi lo ibizo elithene nalelo alinikwa lona ku-ZBC izolo ntambama. UMarisa yena uthe umfazi lona kuthiwa nguShailene Marara. I-ZBC izolo ithe umfazi lo kuthiwa nguRebecca Msarisa. So lokho sokwenze abantu abasola, khathesi abantu sebezibuza hayi umuntu lo nguye yini okwamaqini kumbeni lapha isitethi ngani isiqila abantu asikabikwazi.
Lina njengentatheli zindaba selike lazama na ukuthi limdinge umama yena lo likhulume laye lizwe ukuthi nguye yini uqobo ophume kuZBC njalo umntwanakhe unjani, sikhuluma kanje uyaphila na?
Njengentatheli zindaba sesike sazama ukumdinga lo mama kodwa siyehluleka. Njengami ngizame ukumdinga ngaze ngamdinga laseBindura lapho okwakuthiwa wayesiya khona angamtholi. Abanye bahambe esibhedlela lesa ade kuthiwa wahanjiswa kanye lomntanakhe ibizo lakhe alitholakalanga. So asikamtholi njalo asikazi ukuthi nguphi wakhona. Intatheli zindaba ze-ZBC sizicele iphone number zalomfazi kodwa azikenelisi ukusinika, basithembise ukuthi baza sinika kodwa bakasiniki.
Ubona abanye ababekhona kusenzakala isehlakalo lesi selike lababona nala khulumisana labo kumbe ngabantu abangaziwayo lanxa sikhangele kumabona kude bekhanya ukuthi ngobani?
Kulabo ababekuvideo le eyaqalisa ukuphuma asikaboni muntu, asikazi muntu. Ipolisa elalidonswa asikatshelwa ibizo lalo, umfazi lo asikamboni. Ababekhona bebukele lokhu kusenzakala labo asikabo.
Umnumzana Leo Monende yintatheli zindaba. Izizalwane zakwele Uganda ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli ngesikhathi uhulumende walelo lizwe esolwa ngokuhlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo njalo esevale inkundla zokuxhumana ebulenjini ezigoqela iFacebook. Abancintisayo balitshumi kodwa abahamba phambili ngomongameli Yoweri Museveni owebandla elibusayo ele-National Resistant Movement lomnumzana Bobi Wine owebandla le-National Unity Platform. Iningi labahlola ukuqhutshwa kwalolu khetho ama-observers abagoqela abemelika labe-Europe benqatshelwe ukwenza lokhu nguhulumende. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Walter Sunonguli Mbongolwane.
Kusukela ngo-1986 kuze kube manje umnumzana uMseveni kakaze avumele ukuthi kube lokhetho olukhululekile. Sonke nje isikhathi abantu nxa kusiya ekhethweni abantu bayafakwa ngendlela yokuthi bahlukunyezwe amalungelo abo ukwenzela ukuthi bazi ukuthi kuyingozi ukuvotela elinye iqembu ngaphandle kwelakhe yena uMseveni. Yingakho ehlala isikhathi eside kangaka elokhu esembusweni. Angiboni nje ukuthi kungaba lokhetho olukhululekile ngoba abantu sebehlele bekwazi ukuthi iqembu likaMseveni liyenzani. UBobi Wine uyakwazi lokho njalo labalandeli bakhe bayakwazi lokho. Kuyenzeka njalo ukuthi abanye baboshwe abaningi. So nxa sikhuluma ngalokho esithina ukhetho olukhululekile asikhulumi nge-Uganda. Uganda ngeke nje ibe lokhetho olukhululekile nxa lo ubaba okhona manje esawafuna ukubusa esiya phambili.
Sesikhangela abancintisayo ungathini ngabo njalo izehlakalo lezi ezisanda ukwedlula ke?
Abantu abasekela uBobi Wine siyabazi ngoba siyakwazi bangena eStraten bebe baningi bagcwale bagijime belandela ukuthi basibonise ukuthi khona bayamseka. Kodwa uMseveni yena usekelo lwakhe alusuki ebantwini makhaza, lusuka kulabo esingathi thina i-political establishment i-military. So yena kadingi sekelo ukuthi abuse, akadingi sekelo ebantwini, udinga usekelo kulabo abaphethe intambo ze-military. Siyazi ukuthi uBobi Wine une-popular support labantu abaningi abamlandelayo, kodwa ukuthi abuse kangeke angene laphayana. Ingakho sibone laphana bevala into ze-internet, bevala ukwenzela ukuthi abalandeli bakaBobi Wine bengawutholi umbiko, bengawutholi yonke inkulumo esuka uBobi Wine, bezama ukunciphisa abalandeli bakhe.
Umnumzana Walter Sunonguli Mbongolwane uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leChronicle libika ukuba izanuse zomkhathi zithi kusale ngozi enkulu yezulu lesikhukhula endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Inkundla yesayithi yona ithi umsolwa uLisani Ndleya umiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokubulala uyise lonina ababedumile empandeni umnumzana Nicholas lo Margaret Ndleya. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi le-Studio 7, ngibingelela labo bonke abantu baseZimbabwe. Engicela kakhulu ukuthi bakithi ake lilandele izixwayiso zona lezo ezikhulunywayo ikoroni yabulala siyayizwa mpela panapo kubo studio 7 ayizimbabwe mpela kuba kubi njalo kukhanya kuzaba kubi ngamandla abantu bizama ukuzibamba sibili bizama ukuzibamba indlala ikhona ngeyini ibangela ukubana abantu behle ukuziphatha kahle sebephithizela bedingana nokudla le mpilo yakhona nje konoko nje ukuthi vele nje yona izimbabwe vele isigaqwe ngamadolo phansi abantu abala okungabaphilisa ngaphandle kokuba nje izukuline balime lakhona ekulimeni kunzima ngoba kade esemathebhelelendi ngikhuluma nje emhlabathini onjengomhlabathi waseplumtree ikakhulu amahlabathi afana lakobomangwe kulima mangwe amahlabathi afuna imiquba abantu abalazifuyo kodwa imiquba igcwele emapulazini abalazi izimali zokuthi bakhulumisane nabantu bemapulazini bathwalele imiquba balime ngakho hhayi bakithi mina ngilawo amaningi kodwa-ke mina ngiphuma eplumtree emhlotshana igama lami ngifambeki okwamanje ngisebutswana lati sivalele khona ngapha yona le corona
ngiyalibingelela basakazi bestudio 7 kanye labalaleli hhayi zithi zidlala impilo eyinto esibhekane layo le into yokuvala amabhoda le ukuthi singayo emakhaya siyabona iy'ngane zethu abazali bethu so into enganisihlanganisa ingqondo asisakwazi ukuthi sokuhamba njani ukuthi sichaphe amabhoda siye emakhaya so into engani ihlanganisa ingqondo leyo so into engani iyasihlupha sibe ezingqondweni zethu ukuthi ekhaya sizahamba kanjani njani umkhuhlane wakhona uyabhida emazonke so le mkhuhlane wakhona engakatholakali hhayi into engani inzima ey'ngqondweni zethu sibili hhayi into esihlanganisa amakhanda sibili basakazi labaleleli bonke awukhulumayo umgcini dladla welupane emzola 27 ikathi esizisekuyindawo esebuhlwane
sawubona msakazi sawubona nawe mlaleli msakazi mina uduwo engilubonayo ilama messages acirculate ku-social media abantu besithi ama-jabs awufanele ukuthi abantu behlatshwe ukuthundubeza i-corona ma ingababamba iqonde ukuthi izobhubhisa isizwe se-Africa abantu basebenzisa i-social media for wrong reasons eqinisweni kodwa bengaswipe out abelungu bengasenelisa yini abantu abayekele ukusabisa abantu abantu bayesaba abanye vele bayesaba ukuhlaba unala ma-jabs hayi mina anguzwisisi ukuthi abantu bakuthathaphi khona ukuthi umuntu abumbe istori asibumbe and sihambe simemetheke sigcwale umhlaba wonke isitori esingayisiso okungelona iqiniso okungelabo ufakazi ukuthi hayi lokhu ngempela ngempela kulobu ufakazi ngubonile nguzwile hayi mina ngazi emsakazi abantu shuwa abananzelela izinto abazifaka ku-social media zi-wrong kakhulu okhulumayo umama uKhumalo ngiyabonga
umsakazi omuhle othandekayo okhipha izindaba ezinhle hhayi mina ngihlutshwa zindaba ngobulisa ubuduna ngoba ubuduna nobulisa yinto yefamily kayiyi kwenye indlu kodwa uzathola ukuthi laphana echurchi ukhona okunjalo umuntu ongasuko wefamily usezendaweni yomlisi angaze kube khona lokho angazi induna yinduna bayo
kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 siziphethe ngezivela kwamanye amazwe inhlanganiso zamalungelo kwele Cameroon zithi kazila themba lokuthi uhulumende uza luphenya ngokugcweleyo udaba lokubulawa kwabantu magaza libutho kubikwa kulezi pepheli zakwele Ethiopia eziningi ezivalekele kwele Sudan esizibanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19 sikhangele ebezihamba phambili umnumzana Donald Trump ube ngomongameli weMelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukwetheswa amacala kabili yiphalamende ngohlelo lwe-impeachment izolo kubhubhe abantu abangamatyumi phose amane 38 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane 1017 belo mkhuhlane lo. Imisebenzi yobusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi ikhanya isanda elizweni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.